Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela njengakule nkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 6 uNkwenkwezi 2020 ngo Praxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi liza kupha ele Zimbabwe izigidi eziyisikhombisa zamadola US 7 million dollars yokuncedisa uhlelo zokulwisana le coronavirus. Ngesikhathi lokhu bengamachumi amathathu lani 34 asebefunyanwe ebelegciwane le COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3,747,315.
Sizwa ezinye ingcishi zisithi loba nje umuntu engaba le temperature ekahle sibili engachisi umzimba kodwa uyakwanisa ukuba lethikwane enjalo nje ekwanise ukuthelela ke abanye.
Inhlanganiso yezisebenzi eZCTU isola isinqumo sikahulumende sokuthi kaseyi kubamba ngamandla abaqhatshi ukuthi bahlole izisebenzi umkhuhlane we-coronavirus zingakaphindeli emsebenzini.
Kumele sibe sobala ukuthi amalunga akhutshwe ephalamente kawakhutshwanga ngukhuphe labomonzora labonkomiti akhutshwe yizanu.
EMDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Janisa ithi ukukhotshiswa kwamalunga ayo amane edalela ephalamende yi-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe kuveza sobala ukubana uMakhuphe bazama ukudiliza i-alliance. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi liza kupha ele Zimbabwe izigidi eziyisikhombisa zamadola US 7 million dollars yokuncedisa kunhlelo zokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Lanxa nje leli lizwe lilesikweledi esikhulu kuleli bhanga. Lokhu bengamachumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3,747,315. Phakathi kwalelo nani iMelika ilabantu abedlula isigidi 1,205,138. Asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 258,963. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amabili 1,250,606. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamakhulu phosi amahlanu 49,352. Asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus njalo selibulele inkulungwane phosi ezimbili 1,959. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu lengxenye 16,315. Kunjalo nje iWorld Bank yazise namhlanje ukubana izigidi ezimbili zemali enikwa iZimbabwe izaqanjulwa kusikhwama esikhangelane lokulungisa umonakalo owadalwa yisikhukhula se-cyclone Idai nyakenye. Lithi lanxa ele Zimbabwe lingenelisi ukuboleka imali kulo ngenxa yesikweledi elilaso leli bhanga likubone kufanele kubana liphathise ilizwe leli lamanye amazwe asesimeni sinye ngemali yokulwisana le coronavirus. Isinqumo lesi siza ngemva kokuba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube elobele amabhanga omhlaba ngenyanga edluleyo esithi uhulumende sephelelwe imali njalo ecela uncedo. Ele Zimbabwe likweleda iWorld Bank lamanye amabhanga afana le-African Development Bank kanye le-European Investment Bank imali engange US 1.2 billion dollars. Inhlanganiso emela izisebenzi yeZCTU namhlanje isole isinqumo sikahulumende sokuthi kaseyikubamba ngamandla abaqhatshi ukuthi bana bahlole izisebenzi umkhuhlane we-coronavirus zingakaphindeli emsebenzini. Isithi lokhu kulakho ukumemethekisa lomkhuhlane. Uhulumende ubesethule umthetho lo umsukwana ezedluleyo, kodwa ubuye wawuguqula izolo esithi amankampani amaningi akhala ngokuthi ukuhlola izisebenzi kuyadula, kanti-ke njalo lokokusebenzisa ekuhloleni ama-testing kits lakho kuyasilela elizweni. Ngakho-ke umphathintambo wezisebenzi unkosikazi Sekayinzenza uthi osokudingakala kuphela ikuthi amankampani ahlole izisebenzi ukutshisa komzimba njalo azidengele okokuzivikela okunjengama-mask. Uthi njalo kumele abaqhatshi babone ukuthi izisebenzi aziminyani ndawonye, njalo kumele zibe lokungamafutha kokugcoba ezandleni okubulala igciwane i-hand sanitizer. Kodwa unobhala jikelele weZCTU uMnumzana Japhet Moyo uthi osokusenziwa nguhulumende lokhu ukuvumela amankampani ukungahloli izisebenzi liphutha elikhulu elilakho ukumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus.
Sizwa ezinye ingcishi zisithi loba nje umuntu engaba le temperature ekahle sibili engachisi umzimba, kodwa uyakwanisa ukuba legcikwane enjalo nje ekwanise ukuthelela ke abanye loba umzimba wakhe ungachisi. Ngokubona kwethu ke indaba yokuthi i-testing ayisela msebenzi, abantu sebengakwanisa nje ukungena emakampanini, kuzasifisela ke emuva kula lumsebenzi omkhulu kade siwenzile amaviki amahlanu adlulileyo.
Kona lithini ngokuguquguqulwa kwemithetho esikubonayo phezu kwalolu daba?
Iyo ke inkinga esihlangana layo. Sesizabona ke omunye umthetho ke kusasa ngabona. Asikwazi ukuthi ngobani ke abaza approacha futhi uhulumende besola, ngokuthi phela lokhu kutshintsha kubuya laba amabhizinisi abathi abalamali yokuthenga ama-kits. Asikwazi ukuthi enxa kusasa kuzabuya omunye afike kuhulumende mina ngisuthisekanga. Sesizabona ke ikhabhinethi isitshintsha imithetho yankhona, sizatshintsha ke suku zonke. Yinkinga esilayo phakathi kwelizwe. Aluba nje uhulumende waletha le indaba ku-tripartite negotiating forum engakaze aqale ukuthi uyethula ke ama-guidelines, aluba indaba le ibizaqedwa ngendlela esuthuseka abantu bonke. Ingxenye njalo sizezwa ama-employers sesithi abalamali yama-mask. Ngubani ke ozathenga ama-mask suku zonke ethengela izisebenzi? Nxa amabhizinisi azadabala, sesizabona futhi enye i-structural instrument ezaphuma isisitsho ukuthi hayi, izisebenzi ingxenye kababuye lamahembe abo bebophele phela kube yinto abazavikela ngayo umkhuhlane. Yikho ukungacaci esikhuluma ngakho ukuthi uhulumende utshintsha izinto ngokusa kwamalanga.
UMnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. I-MDC Alliance ekhokelwa nguMnumzana Nelson Janisa ithi ukuxotshiswa kwamalunga ayo amane ledale lephalamende i-MDCT ekhokelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe kuveza sobala ukubana omakhuphe bazama ukudiliza i-alliance besebenzelana leZANU-PF. Umlawuli wedale lephalamende wazise izolo ngokuxotshwa umeli wedangamvura uMnumzana Prosper Mseyami, umeli wekwazana East uMnumzana Shelton Wende, uSenator Lillian Tim Vios owe-Midlands kanye loNkosazana Thabita Khumalo owakobulawayo ngemva kokubhalelwa incwadi nguNkosazana Khuphe. UMakhuphe esebenza loMnumzana Douglas Monzora kanye loMnumzana Morgan Komichi bathethe inyathelo leli kulandela isinqumo somthethwandaba we Supreme Court esithi uMakhube nguye owayemele akhokhele iMDCT ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai, hatshi umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa umsekeli kaChamisa umnumzana Welshman Ncube uthi uxotshwa kwamalunga abo ePalamende akukho emthethweni.
Kumele sibe sobala ukuthi amalunga akhutshwe ePhalamente kawakhutshwanga ngukhuphe labomonzora labonkomitshi akhutshwe yizanu. Izanu ilandela okungaphandle komthetho. Singaziyengi lapha ukuthi we are dealing with okhuphe. Sinanzelele ukuthi le project yezanu izanu isizenza yona ukuthi ingenele ikontrole ama MP awo njengezanu ikontrole ama MP MDC alliance kusobala ke ukuthi bacunulwa ikwala kwethu ukuthi si recognize ukuthi umnankagwa wakhethwa okusemthethweni akulani ke ama organs MDC azahlala phansi standing committee national executive national council icungululeke ukuthi kwenziweni.
Njengoba isinqumo lesi savela eSupreme Court kuyayenza yini ukuthi libuyele enkantolo?
Indaba yokuya enkantolo yasisayiboni ukuthi ingaphinda isincede ngoba kusobala yithi ukuthi kumbe kuse-court kumbe kuse-parliament kule script ebhaliweyo phansi lapha kulamaqinga lamacebo ezanu PF alandelwa ngama-institution wonke akahulumende esingathi asethunjwe yizanu. Yikho ke asibone ukuthi kungabe sinceda ngani njalo ukube sibuyela kufanana lokuthi isilwane silokhe sikunxusa ukuthi vuya phakathi emzini wami sifike sikudlunyawo sikunxuse futhi sikudlingalo ulokhu buyela akuncedi ngalutho ke khonoko.
Singabona yini lihlala phansi likhulumisana labo Makhube labo Monzora?
Uyakhulumisana lobani uqalisa ngapi ngalipi nxa kusobala kangaka ukuthi abantu laba yiproject yezanu basebenzele izanu angiboni.
Umnumzana Washman Ncube ngumsekeli womkhokheli weMDC Alliance ubexoxa ecingweni lonto ungamele inkomo weStudio 7. Kodwa ke isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphi umnumzana Khaliphani Phugeni yena uthi akusilo qiniso ukuthi basebenza lezanu PF. Uthi abakwenzayo lapha yikulandela isinqumo somthethwandaba njalo uthi sebedinga ukuthathela uChamisa izakhiwo zeMDC ezigoqela isigodlo seRichard Morgan Tsvangirai House eHarare.
Tina sebenzisana nezanu, tina sihamba ngomthetho owakhulunywa yiSupreme Court, onguye owasihambisa eSupreme Court. ISupreme Court yafika yasi exonerator ngesilungu, yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibabiza, idinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukukonfuse abantu. I-alliance ayiso political party, alliance ngamaqembu angu-7. So kulabantu abaku-alliance abangene ngeqembu le-MDCT, yibo abantu esibarikholileyo thina. Sisazobarikhola vele abalokho nje ubona abanye lokho bezibiza bethu bona bangabe-alliance. Sizobarikhola vele ngoba umthetho utsho kanjalo. Aso nto esiyenza insitha le yinto esayikhulumayo ngasemuva namanje siyayikhuluma. Umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edalele ePhalamende?
Besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu there's a new sheriff in town. Bakwazi angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini manje besifuna ukubabonisa ukuthi iSupreme Court ingakhuluma ikhulumile. Awukwazi ukuthi uyizibe iSupreme Court ingathi ayikhulumanga wenze ijudgment ibe academic. Ayikwazi ukuba academic ijudgment, ukuba academic ukuthi uyichaya indiva nje. Ijudgment mayiphumile inkantolo isithe lokhu yilokhu. Yikho lokho kwenzakala mangabe ungakuthanda uya appeal mawungazakwazi ku appeal ngumthetho eZimbabwe so azikwazi kuba nabantu abazinkokheli ngaphansi kwebandla letha baphikisana nomthetho
vakhona abathi lanxa lingaze libaxoxe bonke abantu bakachamisa kuyiwe kukhetho akulalutho elingaluthola lina
hayi free speech phela le wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma ngithi it's a free country wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo naye akwalelwa it's a free country engakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengayisoze ayitshontshe iMDCT njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenzisa against umama ukhuphe embiza idissident efuna ukumchisela endlini
umnumzana Khalipani Phukeni isikhulumele sikankosazana Thokozani Khuphi ibandla lezanu PF lona liya kulandula ukuthi liphatheke kulinsumasumane ukuhlaziya lolu daba untongamile inkomo uxhume ingcidi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube
akumangalisi lokho esikubone kusenzeka ukudonswa kwabathile abangamalungu ephalamende ukuba baphume ephalamende bedonswa yi-MDC ekhokhelwa ngumama uThokozani Khuphe ikakhulu nxa ukukhangela ngemva kwesinqumo se-Supreme Court esenza kwacaca ukuthi izinto ezinjengazona lezi zilindeleke kusiya phambili ngokuba nxa uyibala kahle lesinqumo se-Supreme Court kuyavela ukuthi into ezinjengazona lezi zisengenzeka
akona yini Ncube amalunga edalele parliamente akuchamisa obona eseqa esiya kumakhuphe sesaba ukuxotsha
ipolitiki ipolitiki akulanto emangalisayo kupolitiki ukuthi ubone abathile sebesuka ngapha besiza ngapha bevikela izikhundla zabo abantu bayachiyana ekuphileni kungenzeka ke sibabone abanye besuka mhlawumbe abalushwane mhlawumbe abaningi abanye mhlawumbe bangalindi ukuthi baxotshwe bekhangelela ukuthi babuyele bengama independent kumbe njalo kuyabe sokwakhiwe elinye iqembu ngomnumzana uChamisa kumbe njalo sebehambe ya e-constitutional court bayavimbela khona lokho okwenzakeleyo kodwa ke ngeke kumangalise ukuthi ubone abanye sebephuma belandela umama ukhuphe njalo ngeke kumangalise ukubona abanye besala behlezi njengoba kuyipolitiki izinto zakhona zile zinto eziningi ezingacaciyo
ubona izala nkomoni kuyiwa phambili
zimbili izinto ezingenzeka kuyiwa phambili okokuqala ukuthi nxa ngaba be-MDC alliance bengatholanga indlela yokuthi bathathe isinqumo se Supreme Court bayesiphikisa e-Constitutional Court ukuba sibuyiselwe emuva basengaxotshwa ke labo abangavumelani naleso sinqumo ePhalamende bexotshwa yi-MDC eholwa ngomama uKhuphe okwesibili esingakubona kusenzeka ukuthi ubaba uChamisa usengakha iqembu elitha lezepolitiki elizabe likhankasa ukhetho lwalaba abaxotshwayo babuyele ePhalamende sebengelinye iqembu elingasho MDC kumbe njalo kube liqembu likhona namhlanje bazinikele ukuthi bazangena eParliamente ngo-2023 bangazihluphi ngamabhaye election yilezo zinto esizikhangelele kusiya phambili ukuthi abantu bazoqhubeka bexotshwa baphuma abanye bangene kumbe njalo ukuthi kuza kwakhiwa iqembu elisha eliholwa ngobaba uChamisa
kunjalo nje imbiko esanda kuyamukela ithi ibandla le-MDC Alliance selixotshe umnumzana Douglas Monzora kanye lomnumzana Morgan Komichi umnumzana Ifihlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo iyingcwethi zezempilakahle zithi uhulumende usasele umsebenzi omkhulu wokulwisa umkhuhlane we-coronavirus wona usubulele abantu abanelizweni wahlasela abangama-34 umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
owake wapha ngumphathi intambo kahulumende wezempilakahle njalo enginobhala kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa udokotela Henry Madzorera uthi amalungiselelo enziwa lilizwe kaweneli uMadzorera uthi odokotela labongi ikakhulu abangasebenzeli uhulumende abakatholi ulwazi olweneleyo ngalomkhuhlane
this is probably a reflection of the fact that there is not enough coordination Ahula ukukhulumisana okukhona phakathi kwezibhedlela ezizimeleyo nezikahulumende. Uhulumende kumele abone ukuthi wonke umuntu ocatshangelwa ukuthula lomkhuhlane kumele akhangelisiswe ahlukaniswe labanye.
Wengeze ethi kavumelani lesinqumo sikahulumende sokuthi amankampani azidingele impahla yokuzivikela ekuthelelweni lomkhuhlane.
We advise government to test a lot.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi ahlole abantu abaningi labo abalomkhuhlane lalabo abangayela. Silesikhathi sokuba silungisise udaba lolu ngalesi sikhathi se-lockdown.
Okhokhela inhlanganiso ye-Senior Doctors Association uDokotela Shingai Nyaguse uthi impumela yabahlola lomkhuhlane ithatha isikhathi eside.
Asima results ashiru kuthola time kuti abude.
Kuthatha isikhathi ukuba impumela yabantu abahlolwa lomkhuhlane iphume. Odokotela labanye abezempila kahle bafundiswa ukuthi bahlole abantu. Sinethemba ukuba bayalungisisa lokhu.
UDokotela Shingai Nyaguse wengezelele esithi uhulumende usezamile ukufaka izibhedlela ezigabeni zonke zelizwe ezizabe zisemukela abantu abalala umkhuhlane esithi uhulumende uyazama ukufaka impahla efunakalayo. Omunye udokotela uGarishawa uthi kumele uhulumende alungisise indlela zokukhulumisana labantu abasemaphandleni ukulwisana nalomkhuhlane.
Okuqala kuzamele sinanzelele ukubana abasebenza ezibhedlela bavikelekile bathole izembatho ezaneleyo ukuze bangabambi lomkhuhlane, lokuthi maviki wonke banjani bahlolwe ukuze bengawumemethekisi phakathi kwabo langasezigulaneni. Okwesibili kulungisa indlela zokufinyelela umphakathi ngesiphangephange, okubalisela ukuba lezimota lamafutha kumawadi wonke lasezibhedlela esikhulu esedistrict. Kudingeka indlela ezilobuciko zokukhulumisana ukuthi ama-village health workers ma esefundisiwe ngalo mkhuhlane njalo esekwazi indlela okuthelelwana ngawo abe le ndlela zokukhulumisana le-ward center.
Uhulumende yena uthi wenza konke usemandleni akhe ukuvikela uzulu ukuthelelana leli gcikwane le-COVID-19 lokusabalala kwalo elizweni. Ukunje inani lasebefunyene bele gcikwane likumajuma amathathu lane 34. Abantu abaningi bethi leli nani lingabe lingavezi iqiniso ngoba uhulumende engelawo ama testing kits okuhlola ukuba umuntu ulalo na igcikwane loba hachi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Tazari Zimbabwe, this is Vasiphuma Ngapayi, Voice of America, Washington DC. Kulive talk kulamhlanje kuhlelo olwethu Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule izihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi kulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ezigqokela inkosi yakwaMthwakazi uBulelani loBhengula Khumalo sezisungule inhlelo ezijiyeneyo zokuthengela abalambayo ukudla ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini ngenxa ye-coronavirus. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Phakamani izimbokodo zakwaMthwakazi, asizikhwathazeni ngesilabo. Siyavusa abanye bethu ekhaya. Ziyakhala izizukulwane zikamzilikazi lomambo. Zilele zingafaka ngalutho eziswini. Uzwa njani wena ulahla emgqonyeni kadoti? Phakamani izimbokodo.
Lesi sililo sembongazi ubusi Mafinyela Ncube enxusa umama beZimbabwe emhlabeni jikelele ukuthi basukume baqoqe ukudla ngokusiza izinkulungwane zabeZimbabwe abalambayo ekhaya lasemazweni. Unkosazana Cynthia Dube wenhlanganiso yeMthwakazi Charity Organization uthi sebezwile umkhosi wendlala kwaMthwakazi. Uthi inhlanganiso yakhe iziqoqe amasaka empupho apho safike amajuma amahlanu aselubhekise ekhaya ukuyasiza abagogekileyo labadala asebesifa ngendlala ngenxa yohlelo lwe-coronavirus lokuvalela abantu ezindlini.
Sikhangelele ukuthi kunikezwe abantu abangakwanisiyo ukuhamba, ikakhulu sithi abahamba ngama-wheelchairs abalimeleyo lalaba ogogo asebekhulile abangakwazi ukuzenzela nabomkhulu nabanye abagulayo. Besicabanga ukuthi kungabi into ezaphelela emoyeni kusikwenze insuku zonke sikwazi ukuvusa isizwe sakithi ikakhulu abantu bakomthwakazi.
Imbongazi ubusincube laye olilunga lale inhlanganiso ukhuthaza bonke abafuna kusiza ukuthi bathintane labo.
Sithe siliqenjana sisize abantu abasekhaya ngokuba isimo sekhaya sikanje kulezi insuku. Siyaludinga uxhaso lwabantu ukubana besisize ngokuthi sisize abantu abasekhaya abasekuhluphekeni. Siyacela.
Emalangeni asanda kwedlula, inkosi yakwaMthokazi uBulelani Lobhengula Khumalo laye usungule uhlelo lesikhwama sokukhankasela ukuthola uncedo lokudla lemali yokusiza abalambayo laba. Isikhulumi senkosi uMnumzana Bonman Khumalo uthi inkosi isungule lohlelo ngemva kokuthola izikhalazo zendlala ezivela kuzalwane zeZimbabwe ekhaya eBotswana laseSouth Africa. Ukhumalo uthi konke oqoqiweyo kuzasiwa ezinduneni labo sobhuku endaweni ezihlaselwe indlala ekhaya ukuze abalambayo bayokuthatha khona. Njengoba kule mali eqoqwayo, uthi le mali izosebenza ukuthenga ukudla khona ekhaya kumbe emazweni lapho okulabe Zimbabwe abalambayo khona. Uthi kuqoqwa yonke imihlobo yosizo.
Imali umbukudla ngenhlobo nje zonke sengathi umumbu, iyama indumba, sithi amabo flower, kuyikuthi ukuthi kuphiwa abantu nje badle, baphila abantu ngesikhathi lesi sokuhlupheka. Abantu abazasizwa yibantu nje bonke abaswelayo esihlalisene nabo kusegoli kusekhaya umuntu olesidingo.
UMnumzana Khumalo ukhuthaza bonke abafuna ukupha usizo lokudla kumbe imali ukuthi bathintane laye lezinye inhlanganiso zomdabu kwele South Africa ezisebenzela ndawonye lenkosi uLobhengula.
Wonke umuntu bakithi phosela isikuza sisize salukazi le machokochokweni echolocho, le machokochokweni egwanda. Kuza isize intandane le machokochokweni enkaya. Lakhona phe Hillbrook intandane sesibubona. Kuza siza. UNkulunkulu uthi sibusisiwe siphayo kulesamukelayo, yenzani njalo.
Imbongi ubusincube uthi vele abantwana bentandane babelana unyawo lwentethe. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kunzima komthwakazi, asiphakameni izimbokodo. Ukukhala kwami makhelwane ngokwakho, izandla ziyagezana. Asigezaneni izimbokodo, masingahlekini silima ngoba kusasa sizazalwa emdenini wakho. Makakuhele kuwe ukuhlupheka komunye. Asiphakameni izimbokodo, asivukeni sizenzeleni izimbokodo. Siyakhala isizwe sakomthwakazi, sicela izandla kuye uNkosi walumhleli.
Ezinye iziphepheli zeZimbabwe ezihlala enkampani yeDugu kwele Botswana zikhala ngendlala ngesikhathi lelo lizwe liphakathi kokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Besithi sokudlule inyanga zingatholi ukudla okufanele zikuthole kuhulumende. Yintethi lezindaba yeStudio 7 noMartin Ngwenya uzethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana. Ababalisi labafundi bezigabeni zeMandebeleni baveza ukukhathazeka kokukhulu ngokuphazanyiswa kwezifundo umkhuhlane we-COVID-19 bekhangele ekuvulweni kwezikolo kanye nemali emele iphiwe ababalisi izikolo zivulwa ngemva kokuphela kwe-COVID-19 lockdown. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba. Singakalugqibi uhlelo lethu lalamhlanje, wothi sikhangele ebesihamba phambili. Ibhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank lithi liza kupha eleZimbabwe izigidi eziyisikhombisa zamadola yeMelika yokuncedisa uhlelo zokulwisana le-coronavirus ngesikhathi lokhu bengamashumi amathathu lane 34 aselifunyane beligciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,747,315. Inhlanganiso yezisebenzi ezCGU isola isinqumo sikahulumende sokuthi kaseyikubamba ngamandla abaqhatshi ukuthi bahlole izisebenzi umkhuhlane we-coronavirus zingakaphindeli emsebenzini. I-MTC Alliance ikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ithi ukuxotshiswa kwamalunga ayo amane edalele ephalamende yi-MDCT ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe kuveza sobala ukuthi omakhuphe bazama ukudiliza i-alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.